Umpofu ubikwa igxotshwe ndawonye lomsekeli wakhe obekuthemba Ndlovu kanye lokhangela abadlali uveza igama Dlodlo uthi osanda kuqatshwa uba ngomunye wabaqeqetshi beqembu uJoel Luphahla nguye ozabe eziphethe esidukwini usadinga umqeqetshi omutsha. Intatheli zindaba ezemidlalo uFortune Mbele uthi bekuvele kusobala uba umpofu akusensuku zatshwala engaphelelwanga ngumsebenzi.
U-13 games singaba le-FC Platinum le-Dynamos ezingaphelanga uwina amagame abangu-3 kuphela. Ule 3 defeats nama draws angu 7. So ayebesisegcekeni nje ukuthi khona uyaxotshwa njengoba iclub itargeta ukuthi wini i-championship and ngendlela ade sokudlalwe ngayo akula championship ebikhanyiza wina.
Umgcini sihlalo weqembu laye lendazi uJohn Fatsibanda ukhulume ukuqaleni komnyaka wathi lo nyaka bafuna isicoco se-league kodwa ngemva kwemidlalo esidlaliwe iqembu laye lendazi lemiklomelo elithumi lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lanhlanu liqembu elihlezi phezu kwengalane ele-Chicken Inn. Intatheli izindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu laye lendazi lixotshe umpofu ngesikhathi iqembu lakhe selidlala ibhola elinathisa amanzi.
Indlela iqembu lakhe elidlala ngayo kumdlalo esidlulile kuhlanganisela lomdlalo abawudlala iqembu le-Dynamos. I-Dynamos iqembu ekade liphezu kwengalani kodwa indlela abadlale ngayo ngendlela abakhulele ngayo i-Dynamos ngokubona kwami iqembu layo lendazi libe selilihle libe sesele nje kancane mhlawumbe ukuthi lihlohle amathuba liwathola.
Abasiki bebunda bathi umqeqetshi oyisizalwane selizwe le-South Africa uGavin Hunt kumbe uHendrikus Pieter de Jong oyisizalwane seHolland njalo oke waqeqetsha iqembu leBosso yibo abangathatha isikhundla lesi esithiwe ngumpofu. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithi Chevrons linqobele Namibia ngamaranza isikhombisa emdlalweni ohlobo lwe-2020 namhla enkundleni yeQueen Sports Club koBulawayo. Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthile lamaranza likhulu elilamachumi amahlanu lane 154 lilahlekelwe ngabadlali abane kuthele Namibia seliphendula lenelisa amaranza likhulu elilamachumi amane lesithupha. Wawucubungula ezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi iqembu leZimbabwe lizibeke esimeni esihle ngokunqoba namhla.
Iqembu lamaChevrons liqalise kuhle emdlalweni walo wama T20 eliyodlala leNamibia. Sokusele ukuthi amaChevrons aphendwe ngeThursday siboneke ukuthi azawenza njani emdlalweni wesibili enkundleni efana eQueen Sports Club ke bezama ukuthi banqobe iseries leyi belungiselela imidlalo yeAma World Cup qualifiers ke.
Ukapten weqembu leZimbabwe uCraig Evan muyokhethwe ukuba ngumdlali odlale ukudlula abanye ngemva kokuba etshaya amaranza ngamachumi amahlanu lanhlanu 55 umdlalo wanamhla ngokuqala kwemihlanu yohlobo lwe-2020 ezadlalwa ngamaqembu lawa njalo yonke imidlalo izadlalelwa edolobheni lakoBulawayo enkundleni yeQueen Sports Club. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.